lesibopho yilo eliqale ukushaya ibhola lathola amaranzi ayisithupha lesikhombisa lahlekelwe ngabadlali bonke kwathela epakistan seliphendula lathaya amaranzi angamashumi ayisithupha lathoba munemunye kungakafika ama-overs alichumi njalo lilahlekelwe ngumdlali owodwa kuphela. Le mpumelelo yomdlalo wanamhla isho ukuba iqembu lepakistan selinqobe lezimbabwe kumncintiswano wemidlalo emihlanu yohlobo lwe-one day international njengoba selinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu esidlalwe yilawa maqembu okutsho ukuba njengoba sekusele imidlalo emibili. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo ukapteni weqembu lezimbabwe uhamilton masakaza uthe vele iqembu lakhe namhla kalizange lidlale kuhle njalo sekuyisikhathi sokuthi bona njengabadlali beke bezinuke amakhwapha. Obebukelela umdlalo njalo yintatheli zindaba yezemidlalo uneshi mkokwarira uthi inkokheli yomdlalo kakhilikithi kwelezimbabwe kumele ixoxisane labadlali abaxabana layo phezu kweholo ukuze kumiswe ukuba iqembu leli liyale lokhu libhaqabulwa kabuhlungu.
Ukudlala kwezimbabwe namhlanje akubanga kuhle njalo kuhle kwatshengisela nje ekuqaleni nje beqala ukuthi hhayi abenzi kuhle ikakhulu laba abatshaya ibhola abayibo abakuqala abatshaya ibhola abamele behlale okwesikhathi eside bephakathi betshaya ibhola behlulekile okuyinto eyangisayo okokuthi izimbabwe ayizake inqotshwe kanje kule nkundla eye-Queen's Sports Club. Esibona zani kumele kwenzakale kubana abadlali abanye njengabo Sikandar Raza labo Sean Williams kumele bephenduke bezoqinisa iqembu ngoba laba abatsha hayi kukhanya kwehlula.
Iqembu lezimbabwe linqotshwe ngamaranzi angamakhulu amabili lililodwa emdlalweni wakuqala kwathi kowesibili litshaywa ngamawikhethi ayithoba munemunye. Umdlalo wesine phakathi kweqembu lezimbabwe lelepakistan ukhona ngolwesihlanu ukuthi owesihlanu njalo ngokucina ukhona ngensonto. Ngimele studio 7 ngobulawayo ngimujoseph njanjini.